Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi lezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithi kubalulekile ukuba kulondolozwe umhlabathi. Umongameli Mnangagwa uhlanganela bakhokheli bamasonto esipostori bekhulumisana ngokuqoqa umkhuleko ukukhulekela ilizwe phambilini kukhetho. Abanye abesifazana bathi bakhathazekile ngenani labo mama asebeveze ukuthi bazaphatheka kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi lezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithi kuqakathekile ukuba kulondolozwe umhlabathi ngokusebenzisa indlela ezilula ezinjengohlelo lwe-intwasa oluhambelana lalokhu okubizwa ngokuthi yi-regenerative agriculture, yona iqhutshwa emaphandleni aseZimbabwe la kwamanye amazwe. UGibbs Dube wa Studio 7 uyalandisa.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni oqhutshelwe ebulenjini be-internet oqhuqwe inhlanganiso yentathela izindaba ye-Association of Foreign Press Correspondents kwele Melika ibambisana le-PepsiCo. Abethule lokhu bagoqela usiqamfundo Abbey Week ose North Dakota State University, umnumzana Jim Andrew, umqondisi we-PepsiCo, lo mnumzana Adam Kiel, umqondisi wenhlanganiso ye-Soil and Water Outcomes Fund labanye. Usiqamfundo Week uthi kuqakathekile ukusekela abalimi abasebenzisa umhlabathi.
Work for those practices, I think that helps accelerate the adoption and breaks down that barrier a little bit. So I think that's one role that we can play within our organizations is helping to build those networks for those farmers who are interested in these practices, want to adopt.
Kuqakathekile ukuba kubunjwe amaqembu abalimi abalakho ukuba beqhube uhlelo lwe-regenerative agriculture. Kumele sikusekele lokhu.
For the next generation.
U-Andrew uthi abalimi baqa kathike kakhulu kuhlelo lwe regenerative agriculture.
Every farmer is different, every farmer is the same. You know, there is a common set of they are on the land.
Abalimi bonke bayafana bephinde behlukane ngabakwenzayo. Bonke bakhangelane lezomhlaba ngendlela ezineyo. Ukulima kulenzuzo njalo kusinye isikhathi akulanzuzo.
They need the educational piece to know what it is they're doing, but they're still concerned about how do I take care of what I have? How do I get a good crop? Take risk out of that system.
Umnumzana Everson Ndlovu, ingcweti kwezokulima osebenza eNational University of Science and Technology, uyakusekela lokhu.
Nxa sikhuluma nge-regenerative agriculture, sibhekene lendaba yokutshintsha komkhathi. Ngama programs analawa esithi thina of late climate smart agriculture. Indaba zabo gachopu, yebo sesakunika amabizo amanye amaningi mengi, intwasa, fumvudza, conservation farming, kuchiyene in terms of ukubiza ukuthi ungapi. But basically is climate smart agriculture. Kuyasiza. Nga ukangeke ugachopu for example, ukepa igodi lapha. Ikuthi liyana mhlayizulu sina liyagcina amanzi. Loba emalutshwane kuyagcina amanzi. Okuphindizela ukuthi kube kuhle ukuthi nxa uhlangene laphana uyendlala imali. Uyathatha amahlamvu amahlanga wendlale uzama ukuthi reduce i-evaporation. Ukuthi amanzi angabaleki ayemkhathini. It's like uyavayela phansi. So what happens ukuthi even komile, the little water engene phansi khonapho is retained for an elongated period, kumbe ngithi for a longer time. Khonoko kwenza ukuthi ngesikhathi amabele ekukhula laphana, amanye angala khonoko, angala mulch, athe sitsha, akhe abe mahle. It has helped a lot, it has changed sibili impilo zabantu, ngoba futhi ukuthi in a bad year, umuntu ohambe ngalolo hlobo lukagajobu uyathola ngcono kakhulu.
UNdlovu uthi abalimi kumele benze konke okulondoloza umhlabathi.
Asikhangelanga kuphela in terms of ama-crops, nxa sikhuluma nge-climate smart agriculture. Endaweni ezomileyo njengabokhezi ngapha kithi ngapha, you know, imatopu, Gwanda, Bedbridge and stuff like that, siyananzela futhi ukuthi because of climate change la madlelo aya encipha. So we encourage ama farmers ukuthi athi go for small livestock, ombuzi lava, imvundla leyi, inkukhu ezemakhaya leziyana. I-small livestock ayidli njengenkomo, yebo inkomo siyayifuna nyakwazi, but you tend to benefit more if you go i-direction ye-small livestock. Kuyatshisa phela. So i-small livestock is kind of resistant to ama-droughts la. So kuyaphathisa kakhulu. So these are the ways. Nakho futhi nxa usulima laphana sithi sembukile ekulimeni futhi. Ekulimeni khonaphana abanye bakhala ngokuthi angila mahlamvu. Uyakwanisa lokuhlanyela, asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana. Uyahlanyela amakhabe, amajodo, anabayo. Lawo ayakhava indawo yakho. Aya acta njengani? Njenge-mulch. Kubuye futhi ngithi kanengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugajobu but bale lokho behlangela umumbu. Let's also go for small grain. Esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain. Ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought, ama-dry conditions. So kuyaphathisa futhi. Singagijimisa umumbu thina sematebelent ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho xa ungafuna ukudla isithwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu, but you have made money then.
Unkosikazi Sikhanyiso Masina, umlimi wesigabeni seNyamandlovu, uthi bayaluthakazelela kakhulu uhlelo lolu.
Gantshompo uyanceda kakhulu, akubi lendlala nxa ungalima ngogantshompo. Wona lana amagodi asiza ukubamba amanzi, amabele abe sekhula ukuthi kuba lesivuno. Kunamsebenzi yebo ye, kodwa awulaluki ungafunanga. Abantwana babafi ngendlala ngenxa kagajobu. Izifuyo nazo ziyathola ukudla. Sesafundiswa ukulima, ukulimela izifuyo utani benkomo. Buyancedisa kakhulu okumangalisayo. Awulaluki ungatholanga amathole. Iinkomo zakho ziyadropha every year ngokuzincedisa ngotshani bonobo esibulimayo. Lo mhlabathi ziyawuvuselela, ikakhulu ingasebenzisi i-fertilizer le esikholiswa nguhulumente. I-fertilizer esiholayo siyifaka emhlabathini, lekathi sayifaka emhlabathini sayiselangi lo mhlabathi, kube sekusenza umhlabathi uhlale ulokhu uvejini unjalo. Loba uthima usintshanisa kakuwugugudi umhlabathi, kuyawuvuselela kakhulu, kube sekusenza lesivuno sephezulu.
Umhlangano lo oqhutshwe ebulenjini be-intanethi kwele Melika ugqitshwa namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokhiphi Stube.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labakhokheli bamasonto esipostoli aphansi komanyano ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe namuhla bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthi kuhlelwe usuku lokukhulekela ukuthula elizweni phambilini kokhetho. Ukhetho lweZimbabwe luvame ukuba lodlame olumemethekiswa ikakhulu ngabasekeli bezanu-PF. Sixoxele umfundisi Useni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, yena othi umuntu wonke ulomlando wokulondoloza ukuthula elizweni phambilini kokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthandazela ilizwe lethu ukuze kube nokuthula. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa kuthandazwa kube khona abakhokheli belizwe. Kodwa into eqakathekileyo engifuna ukuyichasisa imigqele ukuthi imithandazo ibe khona, kumele abakhokheli bamabandla kube yibo ababaphambili. Njalo akumelanga ukuthi kuchubanisane lezinto ezama-political parties, kodwa kumele kube umthandazo owelizwe lonke ongakhethi muntu, ongakhethi ukuthi lowo muntu ukuyiphi i-political party ohlanganisa wonke umuntu. uba ngale kungubani lobani angabuya ke kulowo mthandazo ezothandaza ukuthi njalo ke indaba yokuthandaza ikithi amabandla yithi okumele sibe phambili sikhokhele silamabandla ethu esiwanziyo amele kugqela amabandla angaphansi kohlangothi lweZimbabwe Heads of Christian Denomination ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi sibabone kusuka yibo abaphambili ngoba yibo abagugqela amabandla wonke esiwaziyo amileyo njalo-ke kuyasiza ukuthi yikho lapho esilama-bishops ethu esisebenza ngaphansi kwawo ngakho siyabe sifisa ukubabona kube yibo abakhokhelayo linto njalo ngathi bayavuma kumbe baba-accepted ngumuntu wonke ngoba bayabonakala ukuthi abakhethi hlangothi
lina njengabamasonto mfundisi iqhaza elingalibamba liphelela emkhulekweni kuphela yini kumbe kukhona okunye elingakwenza ngoba omunye engathi lanxa kungaze kukhulekwe kanganani umkhuleko kawuluqedi udlakela
into eqakathekileyo kumele sikhuleke kodwa senze olunye ulutho futhi kuyini esingakwenza silenhlanganiso esizithi thina ngama-local peace committees kumbe ukubambana kwabantu besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo ngikhuluma kanje kulama-local committee ayedlula 46 areas esendaweni ezehlukeneyo kuma-district ethu akuphakathi kwemizi yethu kuma-villages nakuma-provinces lasendaweni ezehlukeneyo bayasebenza behlanganisa abafundisi omama intanga abantu bama-political parties kusingathi ngabakahulumende abakuma-districts local authorities abakahulumende basebenzelana labo befoma amakomithi amaqembu abekhokhela indawo zabo besebenzele ukuthula bekhangela ukuthi kambe kuyini okungenza ukuba kube le ngxabane nxa ingxabane isikhona bayahlala phansi belungise ukuthi kambe ilungiswe njani.
Umfundisi uSeni Spanda ngenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abanye abesifazana beZimbabwe bathe bakhathazekile kakhulu ngenani eliphansi labesifazana asebeveze ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka lokukhetha umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lenkokheli yezabelo, kubikwa lokhu kungakacaci ukuba bangaki abazaphatheka kukhetho njengoba amabandla aphikisayo wonke elizweni engekenzi ukhetho lwama-primary elections ngaphandle kwelibusayo eleZanu PF. Omela iphumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena ngomunye wabathokoziswa linani labesifazana asebethe baveza isifiso sokudinga izikhundla zobukhokheli lanxa kungaziwa ukuthi bazaphumelela kukhetho.
Njengabomama kulesi sikhathi sokhetho inhle kakhulu, iyatshengisa ukuthi omama sebefundile, sebesazi njalo ukuthi yibo abayimajorithi entweni eziningi.
Omunye wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe kodwa ebaqinisa ukuba bengayekeli.
Bona emaralini bakhuluma nge-promotion of women kodwa okuyenzakalayo kahle uzananzelela ukuthi ama-policies abo awakho friendly and there is serious violence.
Umeli wenkayi North edale lephalamende unkosikazi Sithembiso Nyoni yena uthi loba kunzima kwezombusazwe abasakhulayo bengahlehleli emuva abafundi ebadaleni abakhona manje bengesabeli khatshana ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
Sicela ukuthi sibambane nini omama abazindlela, silayele abalandelayo. Esikhathini yabusuthi uyamlayela umntwana indlela, umbona sempuntshukile sesiya kuhamba yedwa, lawe njengomuntu omdala uyayekela. Kodwa ke ngicela ukuthi laba batsha abafuna ukungena kupolitics ababambane babekezele bangaze bakhanya sebebe sibabodwa sizimisela ukuthi sibe labo but kuba lokunzima
ohlaziya ezombusazwe umnumzana Themba Chivea upha umbono wakhe ngenkinga ezibhekane labesifazane beZimbabwe
nxa yokuthi inhlanganiso eziningi ezinye ziyenza imisebenzi yokukhuthaza omama nokumela amalungelo abo mama zingani lazo zizamile ukuthi to some extent omama labo batholakale bephatheka labo ekutheni babe ngabangena ezikhundleni zokuthi labo bavotele kumbe bakhokhele izigaba
umnumzana Njabulo Moyo isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana Hey, Women in Leadership Development, iWild, uthi sebesungule uhlelo olukhusela omama emadolobheni lemaphandleni ukuba baphatheke kunhlelo zokhetho ngoba inani labo lokhe liphansi.
Lokhu sungule ngemva kokunanzelela ukubana izinga lenani labesifazana abaphatheka kwezokhetho lwezombusazwe liphansi kakhulukazi kukanti bona abesifazane balinani eliphezulu xa sikhangele ilizwe lonke leZimbabwe.
Lo nyaka iZimbabwe kumele iphathe ukhetho kodwa awukacaci kuye wonke umuntu ezweni ukuba bangaki omama abazangena kukhetho banqobe ngaphandle kwenani eleproportional representation. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lomanyano we-United Nations olubona ngezamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council namuhla lukhuthaze amazwe alamandla okulawula okwenzakala e-Afrika ukuthi akhulumisane lamacele ebutho lakwele Sudan alwisanayo ukuze akhumisane umlotha aqede ukulwisana okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo njalo osokubulalise abantu abangamakhulu ayisithupha 600. Inkuthazo le yethulwe ngumkhokheli wogatsha lolu umnumzana Volker Turk emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva kwele Switzerland ngenjongo yokukhumisana yokuthi kube lokuthula kwele Sudan amacelo mavili akhumisane umlotha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa akusiyonto ebukekayo kodwa kuyabe kubonisa ukubana abantu ngenxa yokuthi asihlali phansi sithi ukuthi lo ngiphezu kodubo lolo esiphezu kwalo sifuna ukuya ngaphi sivumelane sonke sikhangela kakhulu simotivethwa ngesingakufuniyo than esikufunayo so yikho uthole ukuthi uma selihambile lithi selisithi liyakhangela lithole ukuthi lo eselimfakile sesiba wesi kulalabo odalifuna ukuphuma kubo.
Amazwe aseAfrika akhona yini obona engaphumelela kumizamo yokuletha ukukhulumisana lokuthula kwele Sudan kanti njengeZimbabwe lathi kukhona yini esingakufunda njengelizwe ikakhulu sikhangela ukubana kwaba lokukhitshwa kukahulumende kaMgabe libutho njengalokho okwenzakala kwele Sudan kusenziwa yilabo asebe phakathi kokulwisana kathesi.
Kuqakathekile ukuthi ama neighboring countries eSudan even eSouth Africa anyakhumbula ngesikhathi sikaThabo Mbeki nguye ngomunye wabantu abancedisa ukubana behlukane labana abantu ngoba esithi abantu bayaqedana so kuyadingakala ukubana amazwe alomnotho onganuqinile ale influence khona ngale eSudan azathi ukuthi abahlali phansi bekhulumisana kulusizi njalo ayisiyonto ebukekayo ayisiyonto ejabulisayo khonokho kwenzakala eZimbabwe into efanayo ukuthi sibe lombuso obekhona ngenxa yebutho uzathola ukuthi abebutho vela kuzala ukuthi bebesentweni zombusazwe ngoba into zokuphatha amalungelo oluntu lento ezifanayo ayisiyonto abayidaleleyo ayisiyonto abayidaleleyo so bona vele ngabantu abajayeleni ukuchitheka kwegazi so vele umbuso wonke even onalo weZimbabwe ayisiyonto engathi iyajabulisa umgabo behluphile abantu kodwa kwakungasiyonto enhle yokuthi umgabe ikhithwe libutho asiyonto ebukekayo lakathi esiyona leyenzakalayo eSudan lakathi esinjengoba iZimbabwe izabasekhetheni kuyinto embi ukuthi sibona bebutho bekhuluma anything election related.
Amazwe aphandle kweAfrika yiwaphi obona elekhono lokuletha ukuthula eSudan?
Umhlaba wonke ulomlando ukubona ukuthi uyaphathisa ngoba singathi a particular country amazwe alama influences ashiyeneyo ku-trade lalokhu nalokhuyana ama-president amane alabantu abaningi ababalalelayo obuzathola ukuthi wona amazwe angaphandle kuningi abaphathisa ngakho wona lawo mazwe lazona labona labo abantu abalwisanayo. So singaza ke sithi a particular country but umhlaba wonke kawuncedise kube lokuthula kubi ukuthi abantu behlale kuchitheka igazi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Inhlanganiso yenhlelo zabantu abangaboniyo e-Council of the Blind Zimbabwe isisungule uhlelo lokubhoda ngesigaba eMathebeleland North iselapha abantu ababulawa ngamehlo ngaphandle kwempadalo. Namuhla linhlanganiso ibise wange. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe Council of the Blind Zimbabwe babika ukuba sebenelise ukusiza abantu baseMathebeleland North abedlula ikhulu lokhu besungule lolu hlelo lwabo lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ephathelane lamehlo olweviki yonke. Umnumzana uKhumbulani Ndlela owenhlanganiso le uthi umkhuhlane lo wamehlo usabalele kakhulu abantwini asebebadala ngakho babhoda ngezindawo ezehlukeneyo zesabelweni lesi beselapha njalo benika amangilazi kungelambadalo.
Sinceda abadala ngodubo lwamehlo ikakhulu abatasenazi ukuthi bakithi umkhuhlane wamehlo usuvamile kakhulu. Siyabuya ke thina sivele Council for the Blind sizobancedisa ke abadala ke kulezo ndawo ezebe izikhethile sakhulumisana labo njengoba nje ngikhuluma khathesi besise Victoria Falls lapho esincede khona abadala kanye labantwana abalodubo lwamehlo. Ke esikwenzayo uma sesifikile siyabaphathisa kakhulu sifica ukuthi abanye ababengelayo imali yokuthi babhadale iCouncil for the Blind iyanika-ke isandla sokuthi ibadonethele ibanike amanye amaglasi njalo lamanye la ayabe ethengiswa abe ethengiswa ngentengo ephansi ukuze benelise.
Undlela uthi kusasa bazabe besedethe ngohlelo lwabo lolu.
Siyaphathisa-ke khona kusukela ngithi iMcNorth ngapha abe Victoria Falls ngesindako nje kusukela ngemande siyadlula njalo esinamhla sikhuluma sinje sisewange okwanamhlanje siyababona siphakathi ukuthi sibancedise labo. Kusasa-ke sizabe sisedethe clinic khona ngayo lapho siyabanika uncedo ukuthi abantu bancedakale.
Umqondisi weklinika le unkosikazi uSindiswa Mhlanga ubonge kakhulu okwenziwa ngabe Council for the Blind Zimbabwe esithi phezu komkhuhlane wecataract kuvame njalo idiabetic retinopathy ebangelwa ngumkhuhlane wetshukela.
Sikhangelela ukuthi nxa kuyukuthi umuntu angabuya kithi eklinikhi eMpumalanga thina asilawa ama-services okunceda ngokwamehlo siyaphonga uprescriber nje first line management yamehlo. Ikanti-ke bona be-Council for the Blind balolwazi olujulileyo ngokwelapha amehlo.
Omunye walaba abathole usizo kulolu hlelo unkosikazi uLilian Nyampane Munda uthi uhlupho lwamehlo lwamqala ngeminyaka eyadlulayo.
Khona kuluncedo kithi njengoba kunabekobulawayo thina sisewange indleko zama-transport basephulela sibile ngoba sisahambi sesibalande eduzane baya sihlola babe sebethatha ama-sizes amehlo then bese besiyasilungisela uyabhadala i-deposit bayekulungisela sebuya ke sibuya siqedisa okuseleyo sebekunika ama-glasses akho.
Abe Council for the Blind Zimbabwe baveza ukuba umkhuhlane wamehlo ovame ukuhlasela abaningi ngowe cataract ebadaleni ngokukhula, kuthi abasakhulayo bona bavame ukuhlaselwa yokuchisa kwelanga. Ezinye zendawo inhlanganiso le esizihambile eMathebeleland North zigoqela eCholocho, eSt Luke's leLupane. Ngomnyaka babika ukuba bahamba behlola abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezigabeni eziyetshiyeneyo zelizwe hatshi eMathebeleland North kuphela. Bathi njalo benelise ukuhlinza ezibhedlela abantu abadlula abazinkulungwane ezine 4,500 ngomnyaka ophelileyo oka-2022. NginguNokuthaba Dlamini, ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange.
Kulabantu abasola ibandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa besithi likhanya lisehluleka ukuphuma lamagama abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi i-TCC kwakumele ikhethe abazayimela kukhetho lolu ngokudinga abantu isebenzisa ukhetho lwama-primaries, hathi uhlelo lwe-consensus candidate selection process. Kodwa abanye bathi i-TCC iqondile. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo lomnumzana uStalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli se-TCC lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. USiziba usungula lingxoxo.
Uhlelo lethu selusiya emaphethelweni, sesiqedile kakhulu emaphandleni, lapho-ke ebesiqhaphangele kubana sibe nama-candidate avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu-ke. Sesisele kubana siqedise sonke ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwana aseleyo eHarare lakoBulawayo. Kodwa-ke kumanye amaprovinsi esaphetha-ke sesimelele ukubana-ke kukhethwe-ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona. Kodwa in terms of the programming, ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona. Ukuseleyo ukubana-ke sizophumisa-ke ilisti laba abazasimela nxa ukhetho solu-anawunsiwe nguhulumeni.
Baba Ncube, uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu, ungathini ngalo?
Uhlelo lwabo Siziba lungamaqanda amahle, inkukhethi nxa ibekele amaqanda abuke-ke emahle, kodwa kungakaphumi imatsiyane khonapho. So yikho esikubonayo. Njalo uhlelo lwabo kayisiyo nto elula, bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini, ehlezi ebantwini ivine engathi omemba yabo. Kodwa ungawu-checka into yakho indlela eyenzakalayo, babe befuna abantu abangama-members. I-vetting yabo ba-checka abantu abangama-members. Kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-in-charge. Kuba le mibuzo eminingi, ngingakhangela indawo ezinjengabonkayi ngani. Venue yakhona kuzahlanganwa ngaphi ukuthi kuvota obani, bevotela ubani. Lama numbers kabawavezi ukuthi hhayi nangu Siziba lapha uvotelwe ngabangu-5, umoya uvotelwe ngabangu-5. Akubonakali khona lokho nje. Njengalokhu esike sabona izanu ikwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results akhona ekhona. Umbono wakwesiziba umuhle, kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba,
utsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezi nkinga ezokuluma amazinyo asaphuma. So kukwanisa ukuba kule nkinga, kodwa silokhu jabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa-ke umuntu ovela ebantwini. So ngibe specific mayelana le ndaba eselezawuncuba okokuqala ukubana yena ngendakwana umbangazi bakhona abazama ukuthi befihle abanye bengatshela abanye iveni yikho libona sacina simekasho ukuthi i-commission iyapublicisa kuba abantu bonke ukubana i-caucus izayenziwa esikhathi esini. Thina hlukene lezani ukuthi thina asibali mavoti. Thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu anominatwa endaweni ezijiyeneyo ngabantu baphi, bese sisibanga sesibili esokubana-ke abanominethwayo bevetwe labana. Kuvetting yethu kulabanye abantu abangasiwo kube-TCC.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekelo wesikhulumeli se-TCC ubexoxa lapho endawonye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiza khangela khona ukudula kwezinto. Lamhla likhumbule njalo ukuthi luhlelo lwabesifazana. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.